ukuthi lakhiwa ngubani ngakuqhathekanga ngoba kumele kuthathwe bona laba abale skill le expertise yokwakha. So ukuthi kwakhiwa ngama China kasibi lakho nje ekhona asilandaba lakho kodwa silendaba lakho ikuthi kaku disclose ukuthi ama China la azathola ngoba noma idam leli ngabe lakhiwa ngama Australians noma lakhiwa ngama British noma lakhiwa ngama German noma lakhiwa ngama Russia noma lakhiwa ngama Americans noma lakhiwa ngama South Africa noma lakhiwa ngama Zimbabwe besizabuza umbuzo ofana nayo uma lakha yena idili lithini utholani umbuzo lokho ngumbuzo ngoba umbuzo kawulani lokuthi owakhiwayo owakhayo yingi ubani ovela ngapi umbuzo uthi disclose the deal faka izinto egcekeni sibe kwazi ukuthi nxa esenza lokhu efala imali yakhe engaka yena uzathola laphana okungaka ngesikhathi esingaka ukuze simonite ngoba the thing omele bakuhulumende bayifunde ukuthi le into yenzelwa thina abantu njengoba isenzelwa thina kumele sibe yazi kube segcekeni kube into esiyibonayo efakwe yabamgceke
manje mnumzana Maphosa uthi uZulu enzeni ngodaba lolu ukuze laye abe lesiqiniseko sokuthi udaba lolu luyalungiswa ngendlela efaneleyo
engingakutsho mvaleli sabalaleli ukuthi balaleli sakhetha abameli beParliament abantu sabakhethayo sathi kabayesimela eParliament umsebenzi wabantu sabakhethayo ayisikokusichayisa ama slogan nxa bebuya emhlanganweni umsebenzi wabantu sabakhethayo ayisikokusikolisa indumba izinkwa izicathulo lani lani lezigqoko zamabhele umsebenzi wabantu sabakhethayo ukuthi baye lokho kuthiwa baye holder i-government accountable baye hold executive accountable umongameli labo minister bakhe lezisebenzi zikahulumeni ngaleso sizathu asibathu melene message asibafonele no MP bethu kancabe buye emhlanganweni ngasihlangana labo emachurch ethu sihlangana labo emthadweni sihlangana labo ezimfeni sihlangana labo emagross emabhawa kumbe ngapha ema sports tournament these days le campaign ngokwenza ama sports tournament asibabuzeni ukuthi MP yilivani elenziwe labantu abakha amadam lawo MP akuhambi esibuzela ukuthi sibe kwazi deal li disclose lifakwe egcekeni sibe kwazi ukuthi laba ncedisa amadamba afake imali yabengaka bona batholane okungakanani yiwumsebenzi wethu zakhamizi yiwumsebenzi wethu balaleli yiwumsebenzi wethu bantu bakithi eZimbabwe sinyekela khonoki kusasa yethu iyathengiswa ithengiselwa abanye abantwana abantwabethu bazosala bengelalizwe abantwabethu bazosala bengelamnotho abantwana bethu bazosala bengelalutho ngoba sokuthethe kwaphiwa abantwana bamachina labantwana bakwezinye izizwe thina sizaphinsisa bayizigqili abantwabethu bazala izigqili zezinye izizwe abantwabethu bazakolonizewa futhi ngezinye izizwe ngokuthanda ukuthi thina sesiloke simofuza kulokuthi sibuze abantu esibameleyo basibuzele uhulumende kube khona i-accountability ne-transparency esegcekeni ngiyabonga libe lesuku oluhle likwenze lokhu sibone ukuthi siyaphuma kuzaphuma into engcono eyakhilizwe lethu leZimbabwe silithanda kangaka.